ngolesibili kwabe sokuhlezi ngkhaya ngolesithathu yabe hlezi ngkhaya singaye emsebenzini singenzi lutho ngolesithathu abantu sivula indlebe kule ndlela esikhomketa ngazo kungabonakali ukuthi kule nido ukuthi kungeke kube lokunye okwenzakalayo sabathe ngolesithathu kodwa wathi abantu abakwazi ukuthi kusasa emsebenzini akuyiwa ngolesithathu emsebenzini akuyiwa sile 3 days yokubana senze into yethu sile themba lokuthi in these 3 days nxa uhulumende engurhulumende wabantu uzalalela asiyengeje sibone ukuthi siphuma njani lolu hlubo esilalo so siyatshelela abantu asiqhubekeni siziphathe kuhle kungabi lokuchokozela singatshaya izimoto singaluthi ama-shops kodwa thina sizihlalele nje ngekhaya ukuze silungisise uhlupho lwethu sithanda ubana sibonge izisebenzi sibuye sibonge nje labantu bakobulawayo ngomsebenzi womuhle abawenzileyo ngoba injongo bekuyikuthi namhla besifuna ukuthi i-shutdown yezimbabwe and thina besikhanyela ibulawa ivalwe completely and kokwenzakeleyo siyabonga amajaha bemjova labo namhla wazokuthi lalama wenda fithi imoto ezincane bezazama ungathi ziyaganga zahle zamiswa sibese sibonga njalo lezikolo ngoba sinanzeka ukuthi lezikolo hhayi amatitsha la abone kungavuni ahle asarenti
kodwa eminye imbiko ithi abantu kungani yibo ade bevimbela abanye ukuthi baye emsebenzini kanye lokuxotsha abantwana emaklasini
abantu nxa vele kustruggle kuba le nkulumo eziningi kodwa eqinisweni yikuthi njengoba ngisitsho mina kodwa kulaa muntu obehlukuluzwa abantu bebethengisana ukuthi hhayi senzeni swa senzeni swa senzeni soku kodwa njengxaye ngakutsho yikucwayisi kakhulu abazali thina abazali ukuthi phesele abantwana bezikolo singafaki impilo zabantwana engozini siyacela abazali ukuthi kusasa laphambi kwakusasa abantwana bazidlalela endlini ngoba sibona abanye abantwana sibongoba stranded emgwaqweni ngela zimoto ezibathwalayo bengasakwazi bayanga khonokwana sibona ngathi kungafaka impilo zabantwana abanye futhi bangalahleka asiqhubekeni sikwenza for the next 2 days engxenye kusasa leso siyombika ogcweleyo ukuthi kambe ngaye bekhona abanye bethu ababotshiweyo kumbe ngaye bekhona abanye bethu abalinyaziweyo
njengoba kusihlwa nje sokunjani emgwaqweni lapho bekufakwe khona amaviri amatshe
khuluma kanje kathesi ngibe ngabhodabhoda lami ngizihambela ngenyawo ukuthila sokukhona la matshe lana amanye abantu bevaye lapha laphana ungathi asekhutshiwe kodwa sizakucela kakhulu yikuthi abantu lathi abezimoto esingasobe emjonga siyacela ukuzasihlala ezindlini khona ukuba sihambise izimoto zethu yiko kusenza kwenza abantu bacine befikelwa ngumoya wokuthi sifuna ukuphambanisa istruggle abakiso bese beqalisa ukuthi ngcono sivaye lezi zimoto so sicela abantu nje ukuthi kungabi le moto ehamba emgwaqweni kungabi labantwana baye esikolo kungabi lo muntu emsebenzini kungathi asenzeni sikuvumeleneyo kungabi lo munye ofuna yenhlokandle uba nayenza okwakhe kwenza ukuthi abantu bagcine engxenye sibefuna ukuthatha umthetho bafake ezandleni zabo esingakukhangelelanga
amasotsha wona lokhu ekhona emgwaqweni kumbe amapolisa
siyawabona amapholisa kakhulu yiwe siwabonayo la ahamba ngamaimota zabo lezi zamanzi ababayo siyazinanzela ubana zigcwele sibili indawo eziningi edorobheni bezikhona la emalokishini zibuya njalo abantu bake batshaywa sibili ngamanzi kabuhlungu kodwa kubuhlungu yikuthi indlela abaziphathe ngayo siyithandanga sibili ebradlos laphana building etown ngoba bafike bangena ama-buildings kulabantu lakade bemele izimali zabo phandle angaze ngabanga abantu basebebona amapholisa bangena phakathi ku-first floor laba amapholisa angena sechama tiegas kanti ngoba ungenza njalo wenza abantu bafuna ukureacta besokuthiwa abantu babi kanti abantu bayazivikela akubanga kuhle sibile ndibe kula bantwana phakathi nanzela abantwana abantu babo lokuhitshwa okuthile khonokhwana siyacela ukuthi amapholisa lawo ahloniphe abantu ahloniphe lesi sinqumo esisithathayo bangasihlukuluzi bangathovela abantu ukuthi benze into ezingayifiso lokhwana sibula kubanga kuhle
libona ingani uhulumende uzawuthola umbiko wenu
yes ukuthi umongameli mina nguye we-Russia uyakwazi nguye ethi basumlilo lokho nguye anti nguye wana othe wabasumlilo izikhazo zicacile uthi nasithi hatshi bo ezimbabwe akusaphileka avusa umnetho welizwe i-economy sifuna ivuso